umnumzana Job Skhala obe kade esejele ngecala leli abade belibiza bethi obstruction abaningi bethu besicabanga ukuthi licala beliphekiwe inkundla yeHigh Court sivumelane lathi yathi umagistrate wenza iphutha ngokuthi athole uJob Skhala elecala ele obstruction so yasi genqula ke lesi sinqumo sika magistrate conviction kanye le sentence.
Yes, ngathi ke lina likubona njani khonoku baba Mlalazi?
Sivumelana layo ke i High Court. Njona sihlala sisitho nje nsuku zonke ukuba namnumzana uJob Skhala uyi victim yalokho obizwa kuthiwa yi political witch hunt. UJob Skhala amacala lawo ethisaka wekho ngamacala aphekwayo and sicabanga ukuthi aphekwa izanu ukuze ba bancindezele i-opposition. Siyabonga ke i-High Court kubonile, silethemba lokubana la macala amanye alandelayo or asesele azatholakala ngendlela efanayo kubana ngamacala angekho. Ngiyethemba njalo lokuthi bona laba bezanuphefa abahlala bepheka lezi zinto bayabona ukuthi into zabo kazikho njalo bazafika lapha bagcina khona baziyeke. UJob Skhala usehlale ejele for isikhathi eside amalungelo akhe anjengalawo okuba lelungelo le-bail uncindezele kuwo njalo ilungelo le-fair trial sicabanga ukuthi uJob Skhala akalalo bamthathela nsuku zonke yikho-ke sehlale umnyaka wonke esejele elokho kusenziwa i-trial kathi yi-trial bani ethatha isikhathi sonke lesi nxa bekholwa kubana amacala khona. So silethemba lokubana ngolunye usuku umnumzana uJob Skhala uzathola inkululeko. Inkululeko edinga ngabantu bonke baseZimbabwe njalo silesifiso sokubana abantu bathi rally behind.